kanti liyakwazi ukuthi bake bakhuluma laba bakhulumayo ukuthi injini siphumile sokumele silungise injini sihambile, so sesizama ukuthi silungise naleyo injini abathi siphumile sihambile. Yes, siyabona ukuthi kulezikhenxe kulalaba abaphumayo bahamba baye baphuma into yabo kuthiwa wabusa wabusa. So and again sabuya sarecola u-Ostalos waye kwi-information department. So lawa ngama-replacement esesiwenza ukuthi ibandla lethu lilibele one center of communication, abakhipha ombiko babe consistent njalo imbiko yethu ibambeke ngabantu abakwanisa ukubamba inkulumo bayiqalise baze bayiphutshise.
Singathi ngobani bo laba esikhuluma ngabo?
Sile gqwetha u-advocate Ngobizithamlilo ubekhona ngemuva kwethu, yibo abantu ade bevele bekhona kuma-structures, uyozaba ngu-acting spokesperson. Bonke lama amalokhuzeni ama-appointments siyawona interim basis until we get to Congress lapho abantu abazakhethwa khona on substantive. Uzadeputizwa ngu-Captain Mateo, u-member of parliament wenyanga, azodeputizwa ngu-Decent Bajila, u-member of parliament oweluveve wakobulawayo. So ilawa yiwo ama-appointments esesiwenzile in the meantime, but lokana sishilo izolo ukuthi i-standing committee iyacontinua ihlala isebenza further appointments. So abantu abahlale belindile ukuthi sizayenza big further appointments ngokuya kwesikhathi.
Ngizwe-ke umnumzana nesinjamisa ememezela ukuthi kulakho ukuthi ahlangane labanye abakumalunga edale lephalamende, singasuthi ngathi ngakhona.
Kuyantengantenga, kambe ungathi usubalekele umfazi waphuma wahamba wadivosa, ubulokhu umhawukela lowo mfazi ukuthi mana ngiyehlala laye, mana ngiyehlala ngihlangane labantu abakhe, kodwa uphumile samfisela inhlanhla lapho asehambe khona. Kodwa nangu inhliziyo elokhu intengantenga ifuna ukuthi abuyele khona ngapha. So simkhangele, kodwa akulalutho oluzathi ukuthi nxa esefuna ukubuya back ajoyine iparty lakhona sizamamukela ukuthi abe lilunga leparty uyabe sengasela position. Kodwa siyayazi imotive yabo ngeyokuthi ufuna ukuhamba ngani ayekhuluma lama-members of parliament ukuthi inhloso yakhe kayisafezekanga, ngoba inhloso yakhe yayingeyokuthi nxa ephuma yena bonke ama-members of parliament bazamlandela, whether uye etoilet kumbe uye e-church kumbe uye eningizimu uye enyakatho uye empumalanga, bayaphongulandela njengani ngabantu labana abangaboniyo abadalwa bengaboni. So akwenzakalanga khonokho. So yikho asezama ukuthi aye nasese aye ukuthi ngilandela nini, ngoba wayevele engabatshelanga ukuthi ngizaphuma, wayengazangakhulume lo muntu. Mhlawumbe wahlala phansi nemuli yakhe wathi sengiphuma sengihamba, wasekhohlwa ukuthi kulamalunga ephalamende kulabantu okwakumele akhulume labo engakayenzi leso sinqubo.